Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu si ola mugela emoyeni ngomvulo mhlaka 7 kumpalakazi 2020 ngontunga milinkumo endabeni zekuseni lamhlanje.
Ayiso lamba encane ekufeni kwabantu into etusayo
kulabantu abalikhulu lanye ababanje umkhuhlane wecoronavirus izolo inengi labo kungabe emathebeleleni South.
Njengo-BVT asikukhuthaza ukuthi abantu bathenge ama certificates angekho emthethweni.
Abaphila ngokuzisebenza bathi uhulumende kumele ehlise imbadalo yokuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19 ukuze labo abafuna ukuphuma elizweni bengathengi izetifiketi zokuzivazela esezigcwele eziveza ukuthi kabalawo lomkhuhlane. IZCTU ithi ukuvulwa kwemingcele kuzaphathisa kakhulu izimuli ebesezithwele nzima ngokuvalwa kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abalikhulu lanye 101 ababanje umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo. Isigaba seMathebeleland South yiso esibe labantu abanengi abangu 58 silandelwa lidolobho lakoBulawayo elibe labantu abangu 29. Kulaba isishiyagalolunye njalo abeMashonaland East, ababili beMidlands kanye labathathu beMathebeleland North. Ugatsha lwezempilakahle luthi phakathi kwabantu laba abangamatshumi amane lasithupha 46 batholelwe umkhuhlane eZimbabwe, kuthi abangamatshumi amahlanu lanhlanu bavelelawo kwele South Africa. Kulaba ngamatshumi amathathu lasithupha 36 njalo abafunyanwe sebepholile. Asebebanjelwe umkhuhlane selokhu aqhamukayo eZimbabwe sebekhwele baya ku 10,780, kuthi asebepholile sebengu 8,880. Abalokhe begula sebengu 1,547. IBulawayo yiyo elokhe ihamba phambili ngabanengi abangu 573, ilandelwa iMathebeleland South ngabantu abangu 259. IHarare ikuzinga lesithathu ngabantu abangu 210, ilandelwa iMashonaland West yona elabantu abangu 156. Abantu asebebhubhile balokhe bengamakhulu phose amathathu 291 ngoba izolo akekho otshonileyo. Kodwa kusehlakalo esitshiye abanengi bekhuza umhlola ngomgqibelo kubhubhe abantu abalitshumi njalo abayisishiyagalolunye babo bebengabe Harare. Leli dolobho bese lilenyanga phose ezimbili lingela muntu obulawe yi-COVID-19. Sixoxelo meli we-Southerton edale lephalamende umnumzana Peter Moyo.
Hayi, lokhu kuyesabisa sibili. Mbona ngathi umkhuhlwane lowo uhulumende kakwazi ukuthi khona athini ngalowo mkhuhlwane. Imbona ngathi kumbe nxa bengakhuluma labanye abantu abawelwa ngulo mkhuhlwane ukuthi khona babone ukuthi khona bona bakunqabela njani, ngoba kathesi kuyesabisa kakhulu abantu bayafa sibili bebulawa ngalowo mkhuhlwane. So hayi, inamba yangikhona ngikhulu kakhulu, sikhangela khona apha eHarare ukuthi khona hheyi abantu laba abafa ngelanga 1 into esiyethusayo kakhulu.
Ve sokule nyanga phose ezimbili kungela muntu obulawe ilomkhuhlane eHarare kodwa sesibona dukuduku ngosuku olulodwa kubhubhe abantu abayisishiyagalolunye. Ungathini kahle kahle ngalokho?
Ye hayi kwesabisa kakhulu ngoba nxa sikhangela inambene le yona leyo ayisiyo namba encane ekufeni kwabantu. Into etusayo ikuthi abantu nje abaseZimbabwe abawuthathi serious lo mkhuhlwane kangiboni ngoba ungakhangela abantu indlela abahamba ngazo ababuthana ngazo into esabisayo kakhulu.
Bakhona yini khona ngapho eHarare abalokhe besala ukuthi umkhuhlane lo ukhona njalo nxa bekhona kuyini ongabaxwayisa ngakho abantu abanjani?
Abantu kabalandeli ngitsho vele abayalandaba lakho uyabona abantu begcwele even emabhasini emabhawa bayazikhulumela abantu ukuthi akula into engabulaliyo umuntu oyabe engazange akaboni abantu besifa ngalo mkhuhlwane. So khonapha siphila nje ngentando kaNkulunkulu ngabe ayisikho konoko shuwa siyaphela la. Into engaxwayisa ngayo izakamizi ukuthi khona kabalalele okuthiwa nguhulumende. Ama-sanitizers la kabasebenzisi, kabageze izandla, kabavale imilomo lamamazi, balandele sibili khonokho okukhulunywayo. Umkhuhlwane lo ukhona sibili, abantu babona ngathi kumbe ngamanga, angazi ukuthi isibindi sona sizoba sithatha ngaphi. Shuwa umuntu akamelele ukuthi khona ngitshaye ngamapholisa kumbe ngitshaye ngamasosha ukuthi khona ngigcine impilo yami. Kulokuthi umuntu azigcinelena ngokwakhe. Uyabona abantu bekuyasaba lokho besidriver nalezi mota, uyaswela ukuthi kanti bavela ngaphi ngezikhathi zonezo amatuku ekuseni bavela ngaphi. So hayi ngicela nje abantu lisilalele ukuva umkhuhlane ukhona sibili lokho.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthern edale lePhalamende. Kusenjalo inhlanganiso yabaphila ngokusisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association isikhuthaze uhulumende ukuthi ehlise imali ebhadalwa ngabantu nxa behlolwa iCOVID-19 ukuze bathole izetifiketi njengobufakazi bokuthi kabalawo lomkhuhlane nxa befuna ukuphuma elizweni. Ukuhlolwa komuntu oyedwa kubiza i-$60 okuyimali engeneliswa ngabanengi. Lenhlanganiso ithi ukudula lokhu yikho okubangela ukuthi abantu bathenge izetifiketi zamanga ngemali ephansi. Esisodwa sibikwa sibiza amadola kwelemelika angamachumi amabili kuphela $20. Ngempela sonto kubotshwe abantu ababili ngemva kokutholakala belezetifiketi zokuzibazela ezedlula $300. Kunakanelwa ukuthi bebezithengisela labo abafuna ukuchapha imingcele besiya emazweni afana leBotswana kanye leSouth Africa. Isiphathamandla seBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu uthi lokho kufaka impilo zabantu engozini enkulu. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele ehlise imbadalo ukuze abantu abanengi bahlolwe ngendlela eqondileyo athi ukuthenga izetifiketi zokuzibazela.
Sizwile ukuthi asegcwele ama-certificates angekho emthethweni awokuzibazela. Ngakho njenge-BVTA asikukhuthaza ukuthi abantu bathenge ama-certificates angekho emthethweni ngoba kulusuka kube lohlupho lokuthi uzasuka ekhaya usiya eGoli kumbe usuka eGoli usiza ekhaya kodwa usuthola ukuthi uhambo lwakho luzagcamuka endleleni ngoba nxa usubanjiwe eborder laphana kuzadala ukuthi utholakale usujikijelwa enkantolo kumbe uhambo lwakho lungasayiphambili ngenxa yesithupha esingekho emthethweni. Lokho sikubona kuyinto embi kakhulu. Kodwa ke indaba edala ukuthi abantu babaze izithupha lezi yindaba yendleko. I-cost ye-COVID-19 clearance certificate iphezulu kakhulu. Sithi ke okubangela ukuthi inhlanganiso eziningi labantu baze bagcina sebedinga ukuthi babaze lezi zithupha ikubana intengo ebekwe yilaba bezempila kahle iphezulu kakhulu ngakho sicela uhulumende ukukhangelisise sibili ngokuqhakathekileyo ukuthi ehlise intengo yokuthola lesi sithupha sakhangele kakusha indleko ze COVID-19 certificate iphezulu kakhulu $60 kayisiyo mali encane sicela ukuthi uhulumende ayikhangele kakusha le mali ayehlise ukwenzela ukuthi yeneliswe ngabaningi njalo sicela ukuthi uhulumende decentralize i-issuance of those certificates ukwenzela ukuthi ema-clinics la kuzibhedlela nje ama-hospitals wonke yenelise ukuzuzakala i-COVID-19 clearance certificate ngentengo engaphansi kule $60.
Kathesi zitholakala ngaphi izetifiketi lezi?
Ungathi uyabuza abanenkomo uzezwa bekulayela ama-private laboratories kumbe ama-private hospitals. Kuphela nje zwi angikezwa ukuthi ungaya ekliniki kumbe ezibhedlela zikahulumende ezilentengo eneliswa nguzulu omningi jikelele. Abawaniki lawo ma-certificates ngakho i-decentralization lesi icelela ukuthi kakube kuma-local clinics every ward yenelise ukuthi ibe le-testing equipment yenelise ukukhipha isithupha esisemthethweni ngoba phela ingcwethi zempila kahle zikhona. Uhulumende kakwenze lokho akufacilitate ukuthi izithupha lezo zinikwe at the local level njalo intengo iye phansi ngoba xa kusiba ama-private labs kuba nzima kakhulu ukuthi abantu bonke bafinyelele ukuthola lezo zithupha.
Kona ukuvulwa kwemingcele likwamukele njani njengenhlanganiso?
Ukuvulwa kwamabhoda kulethe injabulo enkulu kakhulu kithi abaphila ngokuzisebenza informal sector ngokuzananzelela ukuthi impahla eziningi esizithengisayo ziya importa ikakhulu kwele South Africa lele Botswana. Kanti njalo ngaphandle kwebusiness edilikileyo sananzelela ukuthi abantu baqede phose umnyaka bengavakathi bengaye Goli abasegoli bengeze ngapha. So lokho sikwamukele ngenjabulo enkulu kakhulu.
Umnumzana Alec Ndlovu ngoinhlanganiso emela abaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association. Inhlanganiso emela isisebenzi iZCTU yona ithi ukuvulwa kwemingcele kuzanceda kakhulu izimuli ezinengi ebese zithwele nzima ngokuvalwa kwelizwe. Sixoxelo nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Ukuvula kwemingcwele kumbe singathi ngama-borders ke kulethe ukujabula kwabathize njengoba nje silabantu abathize abaphila ngokuzincedisa sokusitsho ukuthi laba kade begwanisa nje ukuthi bezincedise ngokuphuma ngaphandle kwamazwe bethenga izinto bethengisa ngapha langale sebezavuselela ke impilo zabo sebezaviselela ke amabhizinisi abo.
Ungathi kuzaletha nguquko bani kwezenotho?
Izinto ke ezisetshenziswayo ingxenye ke intengo ngokuya kwesikhathi kade sikhuphukile ngokungakuthi izinto beziswelakala ingxenye intengo layo iza kwehla ngokuya kwesikhathi ngokuthi phela sesizakwanisa ukuthi sibone izinto zivelela ngaphetsheya zingena ngapha labo abathengisa ngaphandle kade bevalile lapha sebezakwanisa ke producer ke ama products abo ekwanise ukuthi bephume lawo yikho engani sikhangelela kumbe siyathembisa ukuthi kuyathembisa ukuthi ingxenye yokuvula kwama border kumbe kumngcwele kuzaletha ke ububelo kumnotho wamazwe wonke nje akusadak njengoba nje khanya edlelana lezi hlobo sezizagwanisa ke ukuthi zihambelane lekuvakatsheleni kuyabalula ke ukuthi abantu bencedane abanye kade besehluleka ukuthi bangancedisa izihlobo njani njengoba bengagwanisi ke ukuthi becrosseke imngcele bebuya kuzihlobo zabo kumbe kumuli zabo.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi izulu lesikhukhula eline eVictoria Falls ngempela sonto lidale umonakalo ogoqela ukudilika kwemigwaqo. Inkundla yeZim Live ithi kulowesilisa obotshiweyo emaswingo esedeswa icala lokubulala umtshana wakhe qede wagiga ikhanda lakhe walipheka. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani kustudio 7 linjani. Uyazi kule nto emangazayo ekhaya lapha elizweni lakithi. Nilabazawo bami basebenza lebo Harare wathi waphezulu le. Bangitshela ukuthi ngale kusebenza kakhulu idola lase-America. Nilabantwana ngapha ePlumtree, eMathebeleland, bangitshela ukuthi kusebenza kakhulu iRandi. Yilizwe bani, umbuzo wami uthi yilizwe bani elisebenzisa imali zakwamanye amazwe futhi ngokuhlukana. Bangaveli bethathe imali yodwa. Nxa besebenzisa iRandi basebenzisa iRandi. Nxa besebenzisa idola basebenzisa idola ilizwe lonke. Hayi ukuthi ngapha yidola ngapha iRandi. Iyangethusa lento ngithi ke lami ngike ngiyifake lami ku Studio 7 ukuthi bezwe isimanga esimangazayo.
Livuka njani lamatshono konke nje basakazi labalaleli. Okuqala mbonge kakhulu iStudio 7 bakithi esiphindaba eziningi esingake sizazi ukuthi singabe singazithola ngaphi. EZimbabwe, eSouth Africa, Botswana, eAmerica khona lapho kulabantu bakithi khona zonke indaba siyazithola. Kungayisiso Studio 7 futhi angikwazi ukuthi ngabe sizwa ngokubani okunye okuseZimbabwe okwenzakala eZimbabwe okuyabe kungasuke sikuzwe but sigcina sikuzwile ngenxa yaso iStudio 7. Bakithi siyabonga kakhulu, liqhubekeni njalo lingami shiwa liyasinceda ngoba ukuzwa inews zezinto ezenzakalayo kuqakathekile. Oh, kuqakatheki kakhulu. Bese sithi kuTrump bakithi uTrump kavume shiwo ukuthi wanqotshwa. Njoba amagqwetha eAmerica engabantu amajustri abakhuluma amaqiniso afanele ama-Afrika ukuthi ayasupport njobe khuluma akulanto ezaphinde itshintshe. Kavume nje ukuthi uBiden engene esihlalweni kuphela ukube kukhulunywa khona okwakudingayo. Udinga ukuthi abantu bebesolana abalandela yena bebesola abanye abantu akufunakali. Ngiyabonga uMageza.
Studio 7 nakubalaleli ngilokudana kakhulu ukukhangela ngenkulumo ebikhulunywa nguSlayigwana okukhangele nezokhetho eParliament ukuthi khona akusoze kube nama-by-elections mnyaka wonke wa-next year ngoba ilizwe leli alilamali. Kakusilo qiniso leli, vele kusiyathathwa yona i-decision ye-Supreme Court. Kwakuvele kukhangelela ukuthi kuzahamba njani nxa vele ma basebevele sebe kiteliana decision yokuthi khona banike amandla wonke emuntwini olephathe engela ubukhokheli obukhona eParliament ukuthi bamkhwele iparty elabantu abangaka. Angithi vele kwakuyinjongo yakhona ukuthi khona vele sikhangele ukuthi i-decision ye-Supreme Court yayivele ikhangele ukuthi ikhiphe bonke abantu abakhethwe ngabantu bemele abantu eParliament ukuze kubuyiswe abantu abantu abangakhethwa ngabantu kuthiwa ngabe proportional representation abale party ngakhethwa ngabantu bazofakwa eParliament kuthiwe yibo asebemela abantu emacounciling kukhithwa amacouncili akhethwe ngabantu kufakwa amacouncili abantu abazakhangela amacouncili ezindaweni kumbe abazakhangela amadorobho abasebengabe party ethile iqiniso ngelokuthi kwena asilo qiniso lelo ukuthi akulamali iqiniso ngelokuthi izanu ivele ekufunayo yikuthi ibuse labona labo abantu asebekuyisiwe abe party engasiyo ebantwini engasiyo abantu kumbe engakhethwanga ngabantu iqiniso yokuthi izanu ifuna ukubusa lo Thokozani kuphela kungala NDC Alliance iMDC Alliance nxa isiphumile yiyo vele injongo yezanu ukukhipha iMDC Alliance kuParliament lakumacouncil
ngiyabingelela basakazi abahle ku-Studio Station. Sibonga umsebenzi omuhle eliwenzayo. Mina kwami nje ngithi ngu-Alet okhulumayo ngithi u-Donald Trump akavume ukuthi unqotshiwe uze ilizwe liqhubekele phambili. Ayekele lo okhethwe ngabantu eyenze umsebenzi wakhe laye enelise lapha enelisa khona ehleke lapha ehluleka khona ngoba kunjalo kusina kudedelwane. So ma isikhathi sase sidlulile, sidlulile. Yekela abanye baqhubeke, baqhube umsebenzi. Yikho nje omela kwenze. Engabe nguntando wayiphikiswa.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ugatsha lomanyana we-United Nations olubona ngendaba seziphepheli luthi aluvumelani lohlelo lukahulumende wakwele Bangladesh olokususa iziphepheli zohlobo lwe-Rohingya kulelo lizwe zisiyahlaliswa esihlengeni se-Bay of Bengal. Kule nhlanganiso ezimeleyo esisungule uhlelo lokufundisa abesifazana bemaphandleni kwele Senegal indlela zokulondoloza imfelo ukuze kuqedwe udubo lokuganyulwa mahlayana kwezihlahla abantu bedinga inkuni. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Igqwetha likamongameli Donald Trump umnumzana Rudy Giuliani usebanjwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Loba enkundleni ye-Twitter izolo uTrump uncome uGiuliani esithi usebenza nzima kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho olusanda kwedlula lapho anqotshwa khona ngumnumzana Joe Biden. Umongameli Trump uthe leyo mizamo izaqhubeka. Uphinde wafisela uGiuliani ukuphola okuphuthumayo. Umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka ngendlela ethusayo eMelika kulezinsuku njalo phakathi kwamalanga ayisithupha edluleyo kulabantu abedlula isigidi 1 million abafunyanwe belawo. Ngelanga khona kufa abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000. Asebebanjelwa umkhuhlane selokhu waqhamukayo kuleli bafika phose isigidi ezilitshumi lanhlanu 14.7 million kuthi asebefile bona bangu 281,000. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Umnumzana unkomo okwenzakalayo ngomkhuhlane lo weCovid kubuhlungu kakhulu, kanti ke njengoba usisho ukuthi umnumzana uTrump ubike ukuthi igqotha lakhe lalo liwubambile lo mkhuhlane, lokhu kuyisibonelo ukuthi lo mkhuhlane kawulankunzimalanga, akula muntu ongumaqhuzu xa kusiza kulo mkhuhlane, ungabamba noma ungubani. Ngakho abantu ngaso sonke isikhathi kufanele benze lokho okufanele ukuthi bavimbele umkhuhlane lowo ukuthi ubabambe.
Texas ikona ngapho thwala umkhuhlane lo usubhahile njalo sizwa kuthiwa abantu abaningi kabagqoki mamaski yebo kunjalo yini
liqiniso kakhulu ukuthi ngapha emhlubulweni weTexas mhlawumbe ngithe sigabeni seTexas umkhuhlane lo usubhahile kakhulu kubamba abantu abaningi singathi iphecele zingesilungu ihotspot kodwa lokho kokuthi abantu ngabagqoka amamaski ngapha kangubone kuliqiniso nje mhlawumbe kuyatholakala bakhona abantu abangagqoka amamaski bakhona abantu njalo abagqokayo kodwa angiboni ukuthi uze umkhuhlane lo umemetheke kangaka kwenziwe ukuthi abantu lapha eTexas kabagqoke amamaski angiboni ukuthi kunjalo ngabe kukhona imbangela kodwa angiboni ukuthi ngabe kuyimbangela ukuthi abantu base Texas kabagqoke amamaski ngoba abantu abalapha eTexas abahlukananga labantu abase Gwanda abase Johannesburg abase Cape Town abase London siyafana sonke imhlobo ehlukeneyo ngeke sikhombe abantu abalapha eTexas sithi kabagqoke amamaski
bakhona abasola uTrump besithi kawuphathanga kuhle lomkhuhlane yikho umemetheke kakhulu uBiden uyangena esikhundleni ngenyanga ezayo ubona kusiba lomahluko yini
umahluko ungaba khona njalo singakhuluma ngoTrump nxa sikhuluma ngomkhuhlane weCovid kodwa umnumzana uTrump kayusuye oyenza kumbe owaletha lomkhuhlane weCovid umuntu lomuntu ulomlando owenza konke lokho angakwenza ukuze avimbele lomkhuhlane kumbe ukuze ancedise ukuthi sike sibhule lomlilo weCovid akusomnumzana uTrump kufanele ukuthi abantu sazi ukuthi singakhombi umuntu oyedwa sithi kulohlupho esigabeni bese sithi hayi ngumnumzana unkomo cha akunjalo lathi silomlando ofanele siwenze uBiden uyangena yebo ungene kuleyo mkhuhlane lo wenzakalayo kubi sibili ulomlando ngibona kuzama nzima kuye ngoba uyaqala phansi uTrump kwenzakale lokhu yena evele esesikhundleni ube lemzamo ayenzayo njalo ngokubona kwami ngibona ngathi uzamile umnumzana uTrump singazi ukuthi umnumzana uBiden uzakwenza njani kodwa akufanelanga kube sengathi kulomncintiswano ukuthi ngubani ozobangcono ngalomkhuhlane ngoba bonke kabazilutho ngalomkhuhlane bangabantu njengami lawo ngoba sibo madokotela kodwa simfisela okuhle umnumzana uBiden
umnumzana Gary Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umoya wami umsisi K esabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu ehamba lo awakhiwe lomzo 7 sikhangeleke ebezihamba phambili kulabantu abalikhulu lanye ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo kuleli iningi kungabe emathebeleleni South Abaphila ngokuzisebenza bathi uhulumende kumele ehlise imbadalo yokuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19 ukuze labo abafuna ukuphuma elizweni bengathengi izetifiketi zokuzibazela esezigcwele eziveza ukuthi kabalawo lomkhuhlane. IZCTU ithi ukuvulwa kwemingcele kuzaphathisa kakhulu imuli ebesezithwele nzima ngokuvalwa kwelizwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisa.